Ngiyabonga mnumzana Gande. Simzwile sibile khuluma umongameli uBiden. Umfolo wakhe lo wama Democrats sibile. Asi ujwayele inkulumo zangkhona izo zeneze ezivele zihlala zivela kuma Democrats nje eziyabe zigijimisa ukupromota ama social issues. Ama Democrats anjalo vele nje ufuna ukuthi be promote ama social issues anjengakho khona ukuthi abantu baba le insurance njalo lokuthi ama police angahlukulu zabantu lezinto ze immigration policies zenez ukuthi abantu nxa bengena lesebenzi zithola ukuthi maybe zingathola ama citizen eAmerica uyabona lemsebenzini lapha ekuthini umuntu kumele ukuthi akwanise ukuthi suke komnye umsebenzi aye komunye nxa umbhadala more money kungela cala uyabo. So into esesiyijwayele leyo sibili eyokuthi ama-Democrats ngabantu abafuna ukupromotha kakhulu nje into zama-social issues zenezo ngoba babona ukuthi ama-Republicans ngabantu nje abafuna ukuthi bebe lobutsotsi-tsotsi bokuthi bengabhadali i-fair share yama-taxes. Njengoba simzwile umongameli uBiden esitsho ukuthi ama-oil companies bayenza ama-profit of 40 billion plus but azange bebhadale ngitsho i-tax. So yena se-implement umthetho lo ukuthi ama oil companies okumele abhadale 15% of ama-taxes of what they make. Bakhohlwa ukuthi yiwo akhweza ama-taxes ngoba injwayelo esiyijwayeleyo leyo vele yama-Democrats versus ama-Republicans mnumzana Kanti.
Ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa ngumongameli Donald Trump ikakhulu sikhangela ukhetho abantu bazamvotela yini umongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo.
Ya into ekhona lapha mnumzana Gande ukuthi umongameli uBiden nomongameli uTrump behlukana ekuthini. Umongameli uTrump ube ngubusinessman sibili orana amahotela akhe lama golf courses akhe yabona leri real estate business yakhe konke nje akwenzayo, you know, he's a multi-billionaire sibili yabona. So into ze tax code lezi zokuthi abhadale ama-taxes alesi into azijwayeleyo uyazazi lobugwelegwele bakhona ukuthi benza njani uyabazi sibi njengoba sibona se-exposwa ukuthi ubebhadala izimali ezinlutshwana kangakani ku-tax. Kodwa uyabona ukuthi into vele yama-Republicans phela leyo yokuthi bebhadala ama-tax amalutshwana kwenza ukuthi bebe le mali eningi uyabona.